akucacise bala ukuthi abantu abami ngapi kwezombusazwe iningi labo likhala ngokuthi lanxa liyabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi unkosazana nompilo dewa ngumgcinihlalo wabatha kubandla libusayo lezanu PF osundula enkabazwe
esigabeni ku-right nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi hhayi amabandla kangiwadingi
okay
ngihlezi nje lami khonapho ku-Zanu PF ngibambelele khonapho nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayouthi singabadala hhayi sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina amanye amayouthi nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza
umnumzana Mike Suku webandla le-MDC Alliance komadinga village elowagweru uthi elezimbabwe selibhidliswe yi-Zanu PF
lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo belilizwe elihle kakhulu lathi besikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics lez besisithethi silizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa heyi so far nge-development vele ezimbabwe lapha ngathi vele kakusela ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-MDC ama-councillors ethu ya-MDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa so end of the day's time akulanto ephumayo
ibandla le-Zanu PF lisemkhankasweni ukuhuga abatha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla umnumzana Lloyd Dube ule minyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25 ngomunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso
ayinkona ngene kathesa ngabe ngiyekho isikhathi sona hayi lami ngenile ukuthi inqwezi lami usuwa ngazo ukuzaphuma nazo ngakhuthaza nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza then okunye singathi okungakwanzi zabe sithole ukuphila njengamayouthi koze akathe sibekungela nje osebuyile noeniphathi okubuyesityela so bona bayebaqala ukufika lathi sathini sizozibonela ukuthi bakwenzayo bayenza ngezani
abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka-2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe omunye wabo ngumnumzana Adonis Sibanda umkhokheli wezabatha kwi-MDC Alliance esiqintini seGweru District
mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Thabisa into ezenzakala eZimbabwe zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiyiphile eZimbabwe njengamayouth thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le-creation of employment sithole ukuthi kakula sesisesiya ku-second election kungela ukufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe so sisebenzi ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esisebenza ngakhona nzima ngakhona labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election labezanu benje sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota
abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo umnumzana John Dlovu wesilobela ule minyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo
akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yeHarare isasa kwami ngangilikhangele la maphathi wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyiyouth sizamyenzelana
iningi labatsha lithi alilayo intshukuntshu yokuvota kukhethwa eZimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo abanye njalo bathi kunobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote ngimele i-Studio 7 esilobela iqabaramu ezra chisa sibanda.